waku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 31 kuNkwenkwezi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Liyamemetheka igciwane le-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Okulabanye abantu abakhala ngendlala, kube khona njalo abanye abakhala ngemfundo yabantwana.
Umumo wesikolo nguyo ongayenza njalo umkhuhlane lo umemetheke kakhulu okumangalisayo.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa sithi imithethwandaba isisezandleni zebandla leZANU-PF ongani selidlelana le-MDCT.
Abafuna ukungitshela ukuthi iZANU le somehow has reasonable cause. Ukuthi iZANU le somehow has reformed. Today isikhokhelwa ngumnangagwa. Angikhulumile abantu abanjalo mina.
Kodwa baya kuphika abakubandla leZANU-PF lako-MDCT.
So ukuthukuthela konke lokhu umbone kwenza nje. Ivele into yabo vele babehave kanjalo when they are putting a tight corner. Mase befakwe eponeni sebefithizelwe eponeni ngama-tantrums nje lawa abawenzayo.
Baqhubekela phambili abantu kwele Melika betshengisela emigoqweni kulandela ukubulawa komuntu onsundu lipholisa elimhlophe. Sizalethulela ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abafika phose amakhulu amabili 174 sebetholakale belomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Phakathi kwenani leli sokulabafika phose amajumi amathathu 29 asebesilile. Kulabane esababulawa umkhuhlane lo omemetheka emhlabeni wonke jikelele osokulabantu abedlula izigidi eziyisithupha 6,095,260 asebegule i-COVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi kunani leli sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu lasikhombisa 369,789 ababulawa ngumkhuhlane lo. Kule Melika osokubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 103,000 kunabantu abedlula isigidi lengxenye 1,771,000 asebebanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kunengi njalo okwenzakala eZimbabwe obekumele umongameli Emmerson Mnangagwa abikele uZulu ngesimo sohlelo lolu oluqhutshwa kungela suku lokuthi luzamiswa nini. Sokwedlule amaviki amabili uMnangagwa wabika ukuthi luzahlolisiswa ngokuya kwesikhathi. Luqhubekela phambili uhlelo lokuvalela abantu ezindlini kulabanye abakhala ngezifundo zabantwana. Kulabanye njalo abathi akubonakali ukwenziwa nguhulumende. Bakhona abathi luqhutshwa ngemfanelo uhlelo lolu okumele lungamiswa nguhulumende owathi uzaluhlolisisa kungadlula amaviki amabili sonke isikhathi. Omunye onxoma uhlelo lolu ngumnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF othi abantu besaba abavela kwamanye amazwe.
Thina kakhulu sifuna ukuthi i-lockdown le ngabe iyaqhubekela phambili, kodwa iqhubekela phambili ibe le ndlela sizwe ukuthi abantu ababuyayo ngapha abatholakalayo bayihlolwa ukuthi abigcikwane kabalekho lanxa bafohlileyo bethole ukuthi gcikane kabalalo ukuze bangene phakathi kwabanye baphile. Singashuthi abantu siyabazwisa ubuhlungu bayahlukuluzwa, kungumumo nalo esiphakathi kwakuze kusinde phela imiphefumulo le ngendlela ebalulekileyo.
Ugawule uthi izikolo akumelanga zivulwe ngesiphangiphangi.
Nxa umongameli engayenza khonokho aqhubele phambili i-lockdown le njalo lezikolo ziyale lokhu zivaliwe ngoba kulanto esiyijakileyo ukuthi izikolo zivulwe. Izikolo azijakwanga ukuthi zivulwe ngoba umumo lo mubi kakhulu. Umumo wesikolo nguyo ongayenza njalo umkhuhlane lo umemetheke kakhulu okumangalisayo.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo owenhlanganiso yebheju likaZulu othi akucaci okwenziwa nguhulumende okwamanje.
Yabona abantu ababuyayo kuyathiwa baba bayafohla, yikho ama-numbers ethu seqansini. So mbona ngazathi umbuzo ukuthi bafohla njani, either indlala. So okuzinto kwethu kuyahlupha ngoba lakathesi akunanto ephumayo. Khathesi kuyathiwa izinto zicatshile, ama-tenders anganaphiwe laba seduzane laba busayo. So mbona ngazathi into yethu yonke lockdown ayiphumi kahle ngoba kwathiwa abantu bazancediswa, akula muntu osencedisiwe. So mbona ngazathi akulanto vele konke ungazi ukuthi abantu abahlali uthi bephume kuyafana na vele bazakufa.
Uthi kungaba lokugedla kwamazinyo izikolo zingavulwa.
Okulusizi ukuthi izikolo abantwana ungaze ukuthi ababuye lezikolo. Imilizwe linje mina ngibona ngazathi uhlupho ukuthi abantwana basuke ezimulini. So bazathelelana umkhuhlane kodwa vela aku uhlupho lwethu lukhulu kulalo kanti esikucabangayo ngoba laba abaphetheyo indlela abayicabangayo ukwenza imali ngohlupho. So ungazi ukuthi abantwana besikolo kungathi umkhuhlane usuvukile wabakhona akulandlela abantwana bona laba abazancediseka ngayo. So ngibona ngazathi kufuze sivume ukuthi intando kamlimu.
Umbalisi unkosikazi noMathemba Ncube uyakusekela lokhu.
Izikolo azimelanga zivulwe khathesi ngoba igcikwane leli limemetheka kakhulu ngesikhathi somqando. Njalo kuzaba nzima ukuthi abafundi begcine i-social distance ezindlini zokufundela.
Uthi ababalisi abazilutho ngokuhlola abantwana.
Ababalisi bafundela ukubalisa kodwa kabakwazi okuningi ngezempilakahle. So abantwana babe bekhangelwe bechekwa nge-thermometer. Umbalisi kambulo olwazi olukhulu kakhulu ngama-thermometer. Njalo uteacher uvele wafundiswa yena uphelitha afundise. Kodwa lokho ezempila kahle, mbona ngathiwa ababalisi kuza bathwalisa nzima. Njalo ukuthi abantwana bazaphiwa izindlu eziningi zokufundela zizavela ngapi? Yona ifurniture njengoba vele kade ihlupha khathesi kungela ukuthi abantwana bamele befunde bechilane izikhala. Nxa kuthiwa izikolo zivulwe bazayithatha ngapi ifurniture ukuthi behlale bevule i-distance enjalo.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi kunenge okumele kulungiswe kungakavulwa isikolo.
Ukuthi azavula ninike laye kakwazi uhulumende njalo kakucindezeli njengento esobala ulokhu efanisela ethi zizavulwa nxa izikolo sezithe zalungiswa, nxa izikolo sezithe zaphiwa amandla okuthi zamukele abafundi ngempila kahle. Ngaleyo ndlela-ke thina-ke siyabonga ukuthi uhulumende usilalele ngalo kade simtshela khona. Lamhlanje-ke inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iyatsho futhi ukuthi ababalisi babangethuki njalo bangacabangela ukuthi bangaya ezikolweni kungakalungiswa ngezempilo lokuvikeleka kwempilo yabo. Kanti abafundi njalo bangakhuthali ukubuyela ezikolweni kungakalungiselwa ngezempilo yabo.
Umabhalane wohlangothi lukahulumende olwezemfundo unkosikazi Thumisang Thabela uthi akukabekwa usuku lokuvulwa kwesikolo. Uthi umphathintambo wezemfundo uzawethula umbiko ukuvulwa kwezikolo eZimbabwe, hathi lokho kwethulwa ngabantu ebulenjini bokuxhumana. Umthethandaba usanda kwethula ukuthi umanyano we-MDC Alliance akumelanga uvimbe ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Dokozani Khuphe ukuthi lixotshe amalunga e-MDC Alliance edalele epalamende. UMakhuphe labanye bakhe basanda kuxotsha edalele epalamende unkosazana Tabita Khumalo, unkosazana Lillian Timvios, umnumzana Charleston Wende lomnumzana Prosper Mutseyami ababekhethwe nguZulu ngomnyaka ka-2018 bengaphansi komanyano we-MDC Alliance. I-Supreme Court yethula isinqumo esithi umnumzana Nelson Chamisa akakhethwanga ngemfanelo, ngakho kumele kwenziwe umhlangano omkhulu wokukhetha uzangena esikhundleni sikaMoyi uMorgan Tsvangirai owabhubha ngomnyaka ka-2018 ukuze sihlaziye ukuxokozela kumanyano we-MDC Alliance lebandla le-MDCT. Sixhume uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaChamisa, umnumzana Dan Moyo okubandla elikhokhelwa nguMakhuphe, lomnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF. USibanda usungula lingxoxo.
Akuzwakali ukuthi okwinto kwangikhona kuxhanyandwa kusiya ngaphi, njalo kujongeni okusegcekeni yukuthi kuyadlalwa ngamatope nje awezanu lawa. Kodwa okuqakathekileyo okufanele uZulu akwazi ukuthi uPresident Chamisa upressa on alungiselele ukuthi uZulu weZimbabwe athole ingqubekela phambili, njalo abantu beZimbabwe bakhokhelwe kumbe bamelelwe ephalamenti nakwezinye iy'nhlangothi ngabantu ababezikhethele bona abasuke ebantwini. Akusindaba yezikhundla leyi, yindaba kuphele yokuthi kufanele kwenziwe umsebenzi omhle njalo eZimbabwe fanele ukubekele phambili. Khonoko yikho kuzaqhubeka kusenziwa njalo yikho lapho President Jamisa abe mikhona uzale ezabe uzala emilapho. Pheli koti ngakuthathela nje lokhu zeni izani ngazama ukuthatha lokhu lalukhiyana. Ayiso zithatha inhliziyo zabantu.
Yes, cela ubambe khonapho ke isibanda sibise ubaba uDan Moyo. Khonapho baba Moyo sizokuthola ukukhona konke sokwenziwa. Wena ungathini nesinqumo somthetho ndaba?
Hawu kuyajabulisa kakhulu lokho esikuzwayo. Okuhlekisayo yilokho okukhulunywa nguDokotela Sibanda ukuthi amakhotsi akhetha izana. Yethu bona yibo abahamba emakhotsi besiyo appeala i-decision eyayenziwa yi-High Court last year. I-High Court yasula kudala lokhu ukuthi uJamisa vele ongamelanga vele azabe ngu-acting president. Ukuthi wafika njani lapho vele according to i-constitution ye-MDC kuyisimanga ngoba into vele eyaphomba ukwenzeka from thin air. And then after the esetsheliwe ukuthi hayi wena constitutionally you are not an MDC vice president and you had no right to your same powers. Abesejika athi hayi because makhothi nizani, that's why lisenza njalo. Kuyahlekisa lokhu, especially when it comes from umuntu oliloya oligqwetha. Labantu abafundileyo kakhulu abayiba mam-advisayo, angazi ukuthi bam-advisa ngayiphi indlela ngoba court after court case, they are just losing because they seem not to understand umthetho. I-constitution yabo okumele ukuthi yiwe ngabe iyalandelwa. Bazothini manje mase bebusilizwe? Kusho ukuthi okamgabe lokuyani okwakusenziwa umgabe kuyabe sokungamandlwane-ke mase kungene bona.
Ye, wothi-ke ngiyeka ubaba ubaba uJuma, uJoseph Juma okubandla le-SANPF. Baba Golide, lapha kuthiwa-ke kule sandla semfene lapha.
Kanti izanu ingena ngabe mana ngibakhorete kuhle futhi khonapho. I-point of correction yami yikuthi kona bengathi izanu ethu le kuthiwa yizanu p f ngoba ibambanisa i-p f zaphu nezanu uJongwe kube sesiba yizanu p f yilo ibandlela ikhona. Bese ngisithi mina ngithrow umbuzo, ngijikele umbuzo futhi kubaba uNkululeko uBhuruwami lapho kanti emalangeni lapha kube lo kunye futhi okuphumile emthethandabeni kumisa i-MDCT ekhokhelwa kumama uMakhuphe ukuthi kona bephiwe i-$7.something million leyana ePharlament. Bakuqakezela izandla kakhulu bathi hawu amakhodi nangu asiyenza into enhle. Namhlanje kulale i-ruling kumbe sithi khona umutsho ofakwe umthethwandaba namhlanje ubatshela ngokunye sebesithi hhayi ikhodi isingezanu p f. Pho-ke okuyikho yikuphi ngoba phela nxa into ikhulunywe kufeva yabo kumbe sithi ehlangothini lwabo baqakeze betshaya ingquzu kube mnandi kube njani. Nxa kungasehambanga kuhle kibo sebepointela izanu beyo singena ngaphi. Udaba lolo mina bembona nganto kona aludlale phakathi kwakhe ubaba uNkululeko nobaba uDan ngoba yibo abahambisana emthethwandaba. Izanu bethu thina sihlalele sikuma-terrace sinjengalaba abasapotayo sikhangele inguqu idlala asikho thina phakathi laphana. So singafakwa thina phakathi njengezanu p f.
Abaqedelane
khonaphana bona bebodwa njengoba kuyi-MDC Alliance engasiyo party. Iparty esiyaziyo i-MDCT yesiyaziyo eyavela kubaba uTswangirayi yikho esikwaziyo. Lokwani kwe-alliance yakwazi na kwabuya amaphathi amaningi kule p d p ekabithi kulelo yani i-MDC 2000 ngiyabona ekajobs kala kusobeya le-MDC green ekababa u-Welshman yikho okwafuma kona i-alliance leyo. Iparty esiyaziyo thina iparty eka-MDC t ekababa uTswangirayi emele ngabe vele kuhle kuhle ikhokhelwe ngumama
makhulubut
sina sikukhangele ngabadlale khona ngalo intsoro zabo bengasifaki thina njengezanu p f phakathi.
Ye baba Sibanda,
wazi ukuthi Gibbs udubo lukho naye ukuthi sikwamfaka labantu bezana abangu-2-1 ngabe la mudinga omunye we-MDC Alliance abangu-2 kwenzela ukuthi kube because now they have double time and baqamba amanga abanxa beqamba amanga kulula kakhulu ukuthi bamemetheke besiya ngale. Akuthi-ke ngikhulume labo bobabili mina ngingumntwana wasemathebeleland ngibe lo mnyama wokuzalwa ngesikhathi seGugurahundi. Ngithe ngizala ngesikhathi seGugurahundi ngubone kusenzakala ukuthi mina ngabona o-anti bami bethathwa ngamasosha besiya hlukumezwe egangeni. Ngiyakhumbula lami ngikhonjelwa ngompopo wa AK-47 ngoba ubhudu bengiqhuba eBareni. Kwathiwa elizweni leZimbabwe umthetho lapha ngokuthi umgabe nguye yedwa ongaqhutshwa eBareni. Now izanu lebi senza lokho ngaleso sikhathi lokhinye mahlabezulu. Izanu le eya bulala lookout masuku lokhinye mahlabezulu. Izanu le siqeda abantu ukusukela ngo 1980 kuze kufike namhlanje. Patrick Nabayama labanye singababala oyitayi Zamara lokhinye njalo imithetho yayo lokhinye lamakhothaya lokhemanye lokhu kusetshenzwa ngendlela efanayo mhlawumbe sithi sokusuke kwaba zimanyana. Angazi ukuthi mina namhlanje ngingazibona ngizikhangela njengomuntu obenengxoxo ngixoxa labantu abafuna ukungitshela ukuthi in their right minds abafuna ukungitshela ukuthi izanu le somehow has reasonable courts ukuthi izanu le somehow has reformed today isikhokhelwa ngumnangagwa. Yeah, angikhulumi labantu abanjalo mina. I want to engage. Ngifuna ukuthi ngikhulume labantu abafaka ihumanity yethu phambili kwethu. Hayikho abafuna ukuthaba ngoba kuyathabeka ukukhuluma ngoba sile opportunity. Mina lo ama life today ngoba ama social tech ifuna ukungibulala ngenelisi ukukhuluma isishona ngile 5-6 years. Ama social bekhokhelwa ngumnangagwa lo elikhuluma ngayo. Bese ngitshela ukuthi namhlanje somehow I don't have brains. Simply because I don't admit angivumi ukuthi izano le lokhu ngiyababulali uzamthola ngapha umuntu weZimbabwe nozela nje lomakhupho osekhamba ephela around lo mnangako uzamthola ngapha yiko kathesi lomfowethu weZanu uyamuzwa ukuthi uthini uthi yena iMDC ayifunayo iMDC ekhokhelwa ngumakhupho wabona abantu beZimbabwe bayakwazi lokhu man awangeke bamoshela isikhathi sabo izinto ezifana lalezi amadophe lawo and who cares ukuthi amakhotheni wathini ubani le ndaba lakho. Okulendaba ikho lokhu ukuthi abantu balabakhokheli bawazi ukuthi kabalandela umnangagwa and ikho lapho esikhona. Nga uzaphikisana lezenzo zami hamba uye buyale 2 million votes wathi ngikwehlisele man hamba uye buyale 1 million.
Yeah, alright.
And then after that ukhambe buyale abantu bonke abakithi ababulawa izanu labo umnangagwa. Do that.
Yeah, siyakuzwa Sibanda, want to speak say ubaba Moyo.
Awumangalisi Gibbs, imodus operandi yabo laba. So ukuthukutshela konke lokhu umbone kwenza nje. Ivele into yabo vele ba behave njalo when they are put in a tight corner. Mase bepakwe koneni sebefithizelwe koneni. Ngama tantrums nje lawo abawenzayo nje. Ngamandlwane nje ukwenziwa zingane lokhu makuthi ukukhathlela isitshwala esiphekwe ngumama akhe senhlabathi. Abese throw ama tantrums afana lalayo siwabona kunkululeko. Iqiniso ukuthi 2.6 million le yakhuluma ngayo was because ama resources ayifanele ukuthi aye epartini. And remember abantu laba bavoteli MDCT bavotela MDC ekatswangirayo even ngama lies ngamanga babewatshelile. So ubusela abudefendeki mfowethu.
Lapha besixoxa lo Dr. Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika Mnumzana Nelson Jamisa uMnumzana Danny Moyo okubandla elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lo Mnumzana Joseph Juma okubandla leZanu PF. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 laku 15460 kilohertz short wave. Singakangeni kusigaba esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubekela phambili ukutshengisela kwabantu emigoqweni kwele Melika osukucelwe amasosha ukuthi angenele kwezinye izabelo kulandela ukubulawa kabuhlungu komuntu onsundu uGeorge Floyd eMinneapolis. Abansundu abazonde okumangalisayo sebephathisana labanye abamhlophe abazonde kabuhlungu ngenxa yokuthi bathi kulobandlululo kwele Melika. Sokubhidlizwe izakhiwo endaweni eziningi. Sokubulewe njalo ipolisa kwezinye indawo. Abasekela obandlululo labo sebengenele kudaba lolu. Umongameli Donald Trump uthi kumele izabelo zisebenzise ibutho ukwenzela ukumisa okwenzakalayo. Kulabanye abatshengisele esigodlweni sikamongameli abagijimisane lamapholisa izolo kusihlwa. Obulele uFloyd usebothiwe wethiswa icala lokubulala umuntu mahlayana. Uyabemetheka umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kuzwekazi le-Africa. Kulabanye abantu abacabanga ukuthi umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi nxa ungavinjwanga ngemfanelo. Siyaxolisa ukuthi lamhlanje asenelisi ukulethulela uhlelo lwezamasiko. Salethulela okujulileyo ngezelifa ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo, yebo, yebo. Mthokozo muhle, zimpapo muhle. Yikudibana nokuhlelo lwabasakhulayo. NginguMike Wobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sixoxa lo Perseverance Nyathi owenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Perseverance, ngiyakwamukela kuhlelo. Yini umbono wenu njengenhlanganiso mayelana ngokukhuphuka kwenani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus elizweni?
Umbono wethu njengenhlanganiso kubangelwa ikakhulu isimo somnotho ukuthi abantu bayazisebenza. Ngakho ke abantu bayephula lo mthetho we-lockdown ukwenzela ukuthi bakwanise ukunakekela izimuli zabo. Njalo sananzelela ukuthi kuba lokubuthana kakhulu kwabantu ezindaweni kuma-line awezulu kwamabhasi. Everywhere kuyalayinwa, ukulayinela ukungena ema-supermarket, ukulayinela yonke into eZimbabwe nje yikulayina. So khona lokho kubangela ukuthi kungabi le-social distance.
Kulabo dokotela abasebebanjwe ngalo mkhuhlane abasebenza eMpilo Hospital, uZulu kobulawayo ukuthatha njani lokho?
Thina sithi kuma doctors lawo labo mongikazi kubuhlungu ngoba yibo abayamukela izigulane, njalo yibo futhi abasengozini enkulu kakhulu. Sananzelela ukuthi akula ezibhedlela i-protective clothing eyeneleyo ebayenelisayo ukuthi bakwanise ukwenza imisebenzi yabo.
Njengenhlanganiso kukhona elukwenzayo na okujonge ukufundisa abantu abakobulawayo okunengi mayelana ngalo mkhuhlane?
Siyazama kakhulu ukuthi sifundisa izakhamizi ngalo mkhuhlane kumawadi ngamawadi wonke nje angu-29 akobulawayo. Bakhona ama-members awe-executive, akhona ama-flyers nama-posters asethe afakwa wokufundisa izakhamizi ngalo mkhuhlane. Njalo silawa ama-mask esithe sanikeza izakhamizi. Yebo, angeke kwenela wonke umuntu, kodwa akhona ama-mask esithe sawanikeza izakhamizi ubana lawo afikeleke emkhuhlaneni lo osuthe wamemetheka.
Uhulumende ushilo ngempela ukuthi ukhangelele ukuvula izikolo kulesi sikhathi izwe lilokhe lilwisana ngalo mkhuhlane we-coronavirus. Njengenhlanganiso likubona njani lokho?
Sikubona lathi kufanele ukuthi kulandelwe imithetho yabikhulunyiwe nguhulumende. Besifisa njengenhlanganiso ukuthi kungabi labantu oro izakhamizi ezingaba nje umkhuhlane lowo ngesikhathi sokuvulwa kwezikolo. Njalo ezikolo sifisa ukuthi ngabe kathathwa wonke ama-measures okuvikela abantwana.
Ayisukuzuyile Perseverance, qiba ingxoxo yethu.
Siyafisa, siyacela kakhulu ubani uhulumende ancedise uku-enforce ama-laws ikakhulu we-social distance. Siyananzelela ukuthi nxa abantu bemelele amabhasi awezuku akula social distance. Sibese singenela ke kuhlelo elokuncedisa abaswelayo ngokudla ngalesi sikhathi. Uhulumende angenele kulabo abaswelayo ku-food aid. Njalo sikhangelele ukuthi ezibhedlela uhulumende la ungenele unikeze omongikazi lamadokotela impahla zokugqoka ekuvikeleni umkhuhlane lo we-COVID. Ngiyabonga kakhulu.
Sithanda ukubonga uPerseverance Nyathi ngokungena kuhlelo. Mthokozo muhle, sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla. Sizohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana nami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Sizohlangana ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7. Olivalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthokozo muhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sonke isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
siyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo lwethu lanamhlanje uSihlwa, njalo ngiyabingelela abalaleli umkhola libe lelanga leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngibala kuJobe chapter ka-21 verse ka-7 kusiya ku-9. UJobe uthi yena, ababi baphilelani babe badala, babe lamandla amakhulu na, abantwana babo bahlale kuhle besekhona, lenzalo yabo phambi kwabo, imizi yabo kayikwesaba loswazi lukaNkulunkulu ngalobatshaye. Ngakho ngifuna sinanzelele ukuthi esikhathini esiningi nxa sikhangele abantu abangalandaba loNkulunkulu kumbe ngathi abenza lobucuku kwabanye abantu, abantu ababe besenza izinto ezimbi lathi sibakhangele, kuyabe kungani bayaphumelela empilweni, ikanti labo abalandela uNkulunkulu lomthetho wakhe kungani kabaphumeleli? Ungakhangela isikhathi esiningi abantu ababe bengani bampofu yibo ababe bemthanda uNkulunkulu, kodwa kulabana ababe bengani bahlakaniphi kwezilonke umuntu besenza izinto ezimbi behlukuluza wonke umuntu, abantu bethi besifisa ukuthi ngabe lo nyaka ingomuntu lo yedlula kodwa umbono lokhe khona. Yikho lapho uJoba ekhuluma ngakho ukuthi kanti uNkulunkulu yindaba abantu laba ubayekela. Ngathi lapha nxa sikhangela uJobe wayezibuza imibuzo ebuzwa ngumuntu wonke ophilayo, imibuzo ebuya engqondweni yakhe ukuthi kadade umuntu lo yenza into enje shuwa, uNkulunkulu kade umekelelani, indaba ungahle umtshaye ngombane kuhle kube kawani? Ngifuna sinanzelele ukuthi okokuqala uNkulunkulu ulendlela zakhe ayenza ngazo izinto, njalo uNkulunkulu uyabe beke izinto wazihlela ngendlela yakhe. Singananzelela umpostori uPaulu, ngabe singathi uNkulunkulu wahle wamtshaya ngombane engaphenduki? Ngabe kathesi asila umpostori uPaulu watshumayela ibandla? Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uyabe lesineke engxenye umuntu yena lowo mubi angaphenduka abuye kuye uNkulunkulu. UNkulunkulu uyabe emnika ithuba lowo muntu. Ikanti njalo uNkulunkulu uyabeka isikhathi sakhe esokuthi nxa esenike umuntu amathuba amaningi ukuze umuntu lo aphenduke, uNkulunkulu uyabeka isikhathi sakhe esizayenza ukuthi lo mubi abone laye uswazi lukaNkulunkulu. UNkulunkulu asusa ukumvikela kwakhe, ukumbiyela kwakhe emvikela. Ngakho kwesibili njalo kumele sibe kwazi ukuthi uNkulunkulu isikhathi sakhe aso sikhathi sethu, uyabe ehlele izinto ngendlela yakhe ngenxa yokuthi yena wazi yonke into. Izwi likaNkulunkulu lithi wazi isiphetho sento, into yakhona ingaqalisi. Ngakho nxa into isiqalisile uNkulunkulu uyabe sazi isiphetho sakhona. Thina esiyabe siphakathi laphakathi singasazi isiphetho, kuyabe kulokhu kusihlupha ukuthi hawu kanti indaba uNkulunkulu engenzi lutho. Okwesithathu, ngifuna ukuthi wena kumele ume lapho uNkulunkulu athe ume khona. Nxa sikhangela uJobe kazange athuke uNkulunkulu, kazange aphenduke ayenze enye into, wama lapho uNkulunkulu ayembeke khona. Simbona elahlekelwa imuli yakhe, simbona elahlekelwa imfuyo yakhe, simbona eqalisa ukugula esiba lezilonda. Abangani bakhe besithi labane besithi thuka uNkulunkulu, kodwa kazange akwenze lokho. Ungabotheda lapho mekhona ngenxa yokuthi sokubuye ubunzima. Kumbucabanga ukuthi laba babe bazaphumelela, abasoze baphumelele. UNkulunkulu ukubekile ukuthi abantu bakhe uyabavikela, abantu bakhe uyabanakekela. Lawe-ke ngithi kuwe namhlanje, mana lapho uNkulunkulu akubizele khona.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu sithandazela abantu bakho abazwilizwi, sikhulula amandla kamoya engcwele okubaqinisa laba sebebuthakathaka, baqinise uNkulunkulu, banike amandla amatsha, philisa laba abangezwa kuhle. Ngegama likaJesu yathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi uSenisibanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje. Olivalisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.